ikhipha lezinseki ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy, abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha ku-WhatsApp. Kodwa-ke labo esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy. Le ndaba ka-headmaster lomsekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abanikumbi wabanika abantwana bayenze i-review. But ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulikha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-WhatsApp. So sikubonayo thina njenge amagama e-federal teachers union sibona ingani icala liyavalwa. Abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokuthiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys. So laba abasebengene emthethwandaba ama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephephu zabotho kodwa kungayisibo sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yabo e-olevel amahungahungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona.
Nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle?
Okwakuqala ilizwe lethu selaphini esimeni esibi, inkohlakalo isigcwele. Lokhu kasifuni ukukufihla, inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo abanjengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali. Wona lo mbalisi umphathisikolo nomsekelo wakhe babethengisa amaphepha, lokho asisoze sifuni ukukufihla. Ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali ukuthengisela abafundi amaphepha. Kodwa nxa sesibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza, ngoba nxa mina singathi siyenze umhloliso nangivuka abantu abami senganikeza iphepha ukuthi babhale umhloliso baphumelele, kusisa ngathi njengelizwe. Lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongophela nababalisi ukuthi izinto ezinjengazona ziyasiyangisa, ziyasehlisa isithunzi njengababalisi, ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe. Umbalisi ngumuntu oyakha isizwe, aso muntu obonakala kuphela ngokuthi thiwa uyafundisa khona, ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana eseyintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani, umuntu ophendula imibuzo ngoba ethengisiwe iphepha. Iyasiyangisa kakhulu khona koko izinto okunjani.